ukuphuma okwenzakala namhlanje ukubotshwa kwabantu kakuyimangalisi into ehlala isenzakala abantu bazabotshwa njalo abantu kufanele bazimisele kodwa esithanda ukubatshela khona kule ndoda eyaziwa ngugawule ethiwa ngu-Gibson Sibanda yatshiya isitshelile ingadlula emhlabeni ukuthi bazaphuma kuphela befuna bengafuni kolunye usuku kuzabenza umgabe wayezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyakhe kwamphelela omnankagwa labo sanyakwe uma bezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyabo kuzabaphelela ngolunye usuku abantu beZimbabwe bazakuphuma kuzonakala
ye baba gawule yabuza lapho umlalazi ukuthi ubukhosi ngamazolo abantu laba bababopha abanye kangaka konke lokhu kuzabaphelela ngolunye usuku ngena khonapho baba
akulanto ezaphela lapha kuya ngokuthi ngubani Gibbs ukhumbule phela amadodana la yiwo ahamba akulwa alihudule ilizwe leli balilethe kanti sikhuluma ngedemocracy nale sikhuluma ngayo lokuthi bathi abanqa umuntu esithi kuzabaphelela ukhuluma ngomuntu owadonsa yena liyaninto wabuya layo ngaphandle kumbe Gibbs lokwana kumbe nxa kungenzakala sebefile laba abantu bonke ababehambe bayadonsa ilizwe leli baliletha lapho ukuthi abantu bakhulume ngedemocracy naleyo odumana abazigqaja ngayo ababencindezelwe njengoba kade sikhuluma ngamadoda la ayovela ayesincindezele amakhiwa la ayesincindezele kodwa ke esokukhona yikuthi umbuso nalowo awuzange ubuye nje kuphela lula kwachitheka igazi abantu balele emathuneni engaziwayo abantwana bezimbabwe balele emathuneni engaziwayo belwela ukukhulula ilizwe leleli ebugqilini owabukhona ewuhuqula izinye olunje lwabukhona kodwa kade sinxa ke sikhuluma abantu sebekhuluma nje ukuthi bazikhulumele ukuthi hayi kuzabaphelela akusoze kupheleke kodwa ilizwe leli alisoze libuyele kulabo abacindezeli njengayizolo
ye imlalazi uyazuzela lapha ngiyela baba
ngivumelana laye sibili ukugawule ukuthi ilizwe alisoze libuyele kubacindizele ilizwe lezimbabwe thina abantwana bezimbabwe sizalithatha kulaba bantu uma sithi abadala uma bethi ubukhosi ngamazolo manje gawula kungitshele bangapho Grace Mgaba ababembuluza bangapho Jonathan Moyo othi huri bacatshile eMalawi kuzabaphelela lena laba ababusayo osanyadwe kababuze othi huri kwabaphelela ilizwe kathesi laba abalele emathuneni lamanye angaziwayo gawule kabalalelanga lento esesiyibona namhlanje ukuthi ilizwe seliphonguba nje abantu beZimbabwe sebeyinhlekisa yonke indawo abantu sebefele ezindleleni besiyadinga idlelo kwamanye amazwe thina silabantu abafele ilizwe lethu ayisikho lokho Joshua Nkomo abakufelayo kayisikho Lookout Masuku oTongo Gara ngisho labanye abaphilayo namhlanje bephila bengamadestitute bona bahambe egangeni besithi bayathatha ilizwe beza lalo izanu labo mnankagwa labo mgabe balenzani ilizwe namhlanje edube mhlawumbe into ongayaziyo ngengahamba e-drill hall ufuna ukuya $35 phana photocopy kuthiwa ubuya nephepha lakho i-bond paper kambe lilizwe banye nalelo elinjalo ukuthi sokuphonguba ngamayoba yonke indawo emgwaqo izimbobo usiye Victoria Falls sokuzimbobo bakithi osanyathwe yinto abangayikhuluma bezigqaja ngayo leyo ukuthi sisenze i-command voting elizweni elinje
ye kuzima lapho ngokutsho kwamlalazi baba gawule
ye umlalazi akutshoyo ngiyakuzwa sibili kodwa umlalazi usuka khohlwe ngokuthi ilizwe njengoba sikhuluma ngokuthi ilizwe Gibbs azange libuye ligiqika nje lalwelwa kwachitheka igazi ngokunjalo sizama ukuthi kulondolozwe khonokhwana ukuthi ilizwe lingabuyeli ebantwini kuyazi ukuthi kwesinye isikhathi Gibbs kuyakhanya ukuthi into esikhona yikuthi abantu beZimbabwe bona yibo abamele bezidicidele okwabo okuqondane labo kodwa kungele abantu bangaphandle abayibo ababatshelayo ukuthi lokho izinto kazenziwe ngale ndlela khiphani obani kathesi yenzani nje konke lokho okukhulunywa umlalazi ukuthi okwabomgabe okwabojonathan okwabomgabe lakwabograce hhayi kwakuyinto eyayikhona kuzanu p f laphana abantu laphana kwakuzama ukulungiswa ukuthi umgabe yena wayengasamanga kuhle waqonda ngenxa yokuthi wayesemdala kusho kubusa yena umfazi wakhe senguyese lawula izinto okungayisho yikho kokungaqondanga iZanu PF yayilungisa ezangekhaya zayo yikho kwakudingakala khona abantu ukulungisisa kodwa kathesi asingavumini ukuthi abantu bathengise ilizwe bethengise ilizwe bephonga ukukhuluma nje ukuthi befundiseke ukuthi bazuzile okwaluzayo njengokuthi kathi sabantu bakathi ezigipsi balambile abantu abadinga imisebenzi abayabezama ukutshela ukuthi hayi lapha nizalup f yayishiyenze so hayi zalup f iyehlulekile kodwa sikhuluma izijezo zenotho lezi zayithulela izimbabwe njalo kangivumi njalo gipsi ngizama ukuthi i-corruption yena le ekhona yiyo futhi esibulela ilizwe lethu ekhona indawo zonke emaphatheni wonke khangela wona la amaphathela la esikhuluma ngawo lala abantu afuna ukulungisa izinto yibo abantu bakhona ukakhangela wona abantu bakhona nje ngibangale gips ukuthi ama-councils akhona labaranayo i-corruption izivalele kakhulu njengabo-victoria falls khona ngale ubone ukuthi laphana yingcekeza yodwa khona okungasoze ukuthi into zakhona zilungiseke.